Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 8 kuLwezi 2023 ngoTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Once his authority was disputed, he said that we don't know on what basis you claim your authority. The onus then shifted to Chabangu to actually rebut that allegation and produce evidence of the fact that he has authority.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, seliphanyeke emthethwandaba waphezulu we-Supreme Court udaba lokuphikisa isinqumo se-High Court esavumelana lokuxotshiswa kwamalunga ebandla leli edalele ePhalamende.
Xa ngikhangele iprogramu enjengeyanamuhla yenziwe e-US Embassy, i-alumni ukuthi basilethe sonke sisuka kumagumbi amane eZimbabwe ngama-programs athiyeneyo, abanye i-LVP yabesingazane, abanye i-AWE yabomama, abanye i-Mandela, abanye sihlangane bese sisithi xa sesihlangene khonaphana sesifunda sibonisana ukubana kathi lelo khubo olibambileyo ungalichithisa kangakanani ukubana lithole lithayindini.
Abasakhulayo baseZimbabwe abakunhlelo zentuthuko abazisungula ngoncedo lweMelika abathulwazi abalutholiswayo kunhlelo lezu selubanceda ukuqhuba amabhizimusi lenhlelo zabo ngoqotho. Amankampani akumsebenzi okwenjiwa kwamadayimana emazweni aweAfrika athe gwaqa eVictoria Falls ukuzoxoxisana ngenhlupho leyokudinga amacebo okuthuthukisa lomsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, seliphanyeke emthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court udaba lokuphikisa isinqumo se-High Court esavumelana lokuxotshiswa kwamalunga ebandla leli edalele ePhalamende lemakhansilini ngozithi ungunobhala jikelelo waleli bandla uMnumzana Sengezo Chabangu. Kubika uMlondolozi Ndlovu eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba amalunga ebandla leli ebhalise amabizo abo edalele nomination court izolo beveza isifiso sokuncintisa kukhetho lwama-by elections olwenziwa ngenyanga ezayo ekampalakazi mhlaka 9. Igqwetha le-CCC uMnumzana Douglas Coutart uthi sebekhweze amaphepha abo e-Supreme Court esithi badinga ukuba umthethwandaba ungavumeli uChabangu ukuqhubeka ezenza unobhala we-CCC.
Once his authority was disputed to say that we don't know on what basis you claim your authority, the onus then shifted to Chabangu to actually rebut that allegation and produce evidence of the fact that he has authority, which he completely failed to do. He didn't place any evidence before the court to show that he actually has
Siyaphikisa ukuba sikwazi ukuthi wathatha ngapi amandla okuxotsha abantu. Sifuna uChabangu aphe ubufakazi atsho ukuba wathatha ngapi amandla. Kasiphe ubufakazi.
UColtat uthe nxa isicelo sabo singaphumelela eSupreme Court ukutsho ukuba ukhetho alusoze luqhubekele phambili. Uthe ibandla le-CCC likhokhelwa nguChamisa njalo kabasoze bavume ukuthathelwa ibizo labo. Kodwa isikhulumeli sikaChabangu uMnumzana Khalipani Pugen uthi inyathela lokusa udaba lolu eSupreme Court alisoze lincede ngalutho.
Hayi, ngiyakuzwa kwe-appeal angazi ukuthi izonceda ngani appeal because isi-overtake ngama-events because ngicabanga ukuthi ba-appeala ukuthi inkantolo ithini ithi hayi basase ngama-member of parliament nama-councillors. Ingazitsho kanjalo njengoba sohanjwe nomination court i-election isisenzeka, so le nto izoba academic besides ukuthi akula ama basis of appeal awappeal phela ngoba kuthiwa kuya appeal manje kamele ukuthi kube lento isola angazi ukuthi yini abangayisola ku judgment leya
uthe uchabangu usebenzisa amabizo alabo abanqoba ukukhetho lwama primary awe CCC ukuba bancintise njengokukhethwa abakwenziwa nguZulu
akudingeki ukuthi aqale iprocess entsha because vele bakhona abantu ababe phume number 1 noma babe part of the process basebekhutshwa kufakwa laba bayibo ababethandiwa ababe favor so akusadingi ukuthi aqale enye iprocess uzothatha bona laba ababe yibabanjani ababe phumile abafake
ingcitshi zomthetho zithi kumele amacele awe CCC ahlale phansi akhulumisane ukuze baqede udaba lolu ngoba lokhu kulakho ukuthatha isikhathi eside kusolwana emthethwandaba ingcitshi ecubungula ezombusazo umnumzana Libert Dube owake waba ngumthutshisi kahulumende uthi ukukhulumisana phakathi kwamacele amabili awe CCC yikho kuphela okungaqeda ukufuthelana
so okuphume okwamanje yebo kambe liqiniso ukuthi ha lezo nkokhele zihlale phansi zibonisana ukuthi hayi kwenziweni ngoba okuqakathekileyo ukuthi ibandla leli lihlale libambene liqinile ukwenza ukuthi lenelise ukuthi liqhube umsebenzi wokuphikisa uhulumende okhona liqhubeke umsebenzi okwelusa uhulumende okhona okwamanje
imizamo yeStudio 7 yokuzwa imibono yeZANU-PF kulolu daba yehlule njengoba obona ngokwethula kwembiko kuleli bandla umnumzana Farai Marapira ubengakaphenduli imibuzo ayithunyelweyo ngesikhathi sokuya emoyeni idale lenomination court lamukele amaphepha abantu abangamachumi amabili 23 ngolwesibili phakathi kwalaba bantu abaphumeleleyo ukubhalisa ngabalichumi lasifica minwe mbili 18 amabandla ezombusazwe enelise ukungenisa amaphepha lokubhadala inhlawulo efunakalayo ngabalisa iZANU-PF lamacele omabili awe CCC ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Uluhlu olwethulwe inhlanganiso yabona ukuqhutshwa kokhetho eZEC lubonisa ukuthi amalunga ebandla le-TRPC akucelele kamnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungunobhala jikelele waleli bandla awenelisanga ukungena kukhetho lwama-by-elections edolobheni lakoBulawayo kuward 19 lo-18 ngoba incwadi ezibanika ilungelo lokuncintisa zibikwa zingenelanga. Lokhu kutsho ukuthi abaxotshwayo kulezi zikhundla abakubandla le-Citizens Coalition for Change ababalisa umnumzana Shepherd Stole, Donaldson Mabuto, loFelix Takunda Madzana bazancintisana lamalunga amanye amabandla angayisiwo awe-TRPC njengakwezinye izigaba zelizwe lapho okulokhetho lolukhona. Umnumzana Albert Mhlanga osebenza lomnumzana Chabangu onguye obebhalisa amalunga la uchasisela usithandekile Mhlanga oweStudio 7 okwanzakeleyo.
Ngizaqala ngemavuku. Imavuku sananzelela ukuthi umuntu esimrikholileyo kwakuvayimiseke. So sasilungiselela ukuthi nga uyabuyela aphini. Nga sasikunanzelela masinyane kungakeze i-proclamation. Sasizabhala incwadi ephalamente ukuthi hayi kabuyele. Lanxa sike sazama nje ukuthi abuyele kodwa abezethu bathi hayi nga umuntu eyadezele sokuproclaimiwe iziriplaya. Kodwa sokundanisa nxa laba abanye babavunile laba laba abanye ababeye kuthiwe isisibekhi. Sivakhiphile izethi ngapha ibayamukele kuthi ngapha ama-councillors engizamile sibiliwabeka amaphepha sengingenile nomination court amaphepha ngiwathwele kuseva omunye ade ngihamba laye ubaba ogumede ucouncillor wethu ugumede ngilandelana naye ngathi nje sengicina beyamukela amaphepha kagumede wahle wa-announca ukuthi it's now 4 o'clock the court is closed and is adjourned. Kusuka lapho akabazange babafuna ukuyamukela amaphepha yethu.
Kuyini obekusilela? Kungani bengazilungiselelanga kusese lesikhathi?
bekusimela omunye ubekhohle idea yakhe, omunye death certificate yakhe ikhanya inga idabukile. So basifundi bafuna into ekhanyayo, kanti uyakwazi nga death certificate kuthiwa it should be without any alteration. So begijima-ke behlanganisa lokhu, hhayi basike-ke ngesikhathi ngo-4 ngakatshaya. So bangiphakela amaphepha bengiwabeka-ke kwathi kwethiwa hhayi it's now 4 o'clock.
Kodwa aliyavuma ukuthi iphutha ngeleni kumbe kukhona okunye likusola?
Hayi, kusola ngiyakusola. Njengoba kade sengikhona kwafana kunomation port and bengagcwalanga kungaminyenanga. Bekungaba njani ukuthi kumbe kuvala umnyango ukuthi bonke abakhona pho enomination court kabasevu? Khonokho evele sikujwayele bebekhangela ukuthi bengiphambili kwafana sengiqhuba amapheli ngela muntu wade yacomplaina ukuthi ngiphuzile. Ngicabangela ngombono wami ngoba akungiphathi kuhle ukuthi kati bekuzaba njani ukuthi nga lawo ma-certificate lezithupha bakhe babauyalazi kumbe izolo kwangikhona ngoba sasimemezela ukuthi wonke umuntu kaletha amapheli. Yikucabanga kwami ukuthi phela into zepolitiki ziyahlupha, umuntu uyakwanisa ukuthi anikwe imali umbone sehamba unyawo lonwabo. Sikujwayele lokho, kodwa hhayi asuke into esihluphayo.
Ye, kodwa bona bayakuphika lokho.
Hayi, bayakuphika sibili bathi bebezimisele ngoba ukuba khona babuyile. Ngabantu abavele becontestile labantu ababevalelwe phandle. Anti uyananzelela ukuthi abantu esibabekileyo akunamuntu omutsha. Khonokhani sakutshiwo ukuthi sikholekti imisteki.
Kulobaba umangena uDubed wangena esebenza laye, laye ungenile uyi-independent. Lo siyamsekela, sisebenzelayo kusukela MDC iqalisa kuze kube namuhla. So laye ngentwana sathi ukuthi amakhadidenti kazange asihluphe, abebuya nga-2, 2, 3. Yikho kumangena ubengazange afile ngoba besimtholile omunye. So uDubed wangena ungene under independent, sizamncedisa ayithathe leyani ndawo.
Lo ngumnumzana Albert Mhlanga, ilunga lebandla le-CCC osebenza lo mnumzana Sengezochabangu, ozithi ngunobhala jikelelo lelibandla. Siphinde saxoxa lo mnumzana Mabutho ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Sesiyangena ke ekhethweni olwadalwa ngumnumzana Sengezochabangu, kodwa uyehlulekile ukufaka laye i-candidate ku-ward 9, meaning ukuthi I'm the only legitimate CC councillor and also candidate eka ward 9. Njengoba ke yena wayekhorona esithi hey bafaka abantu, mina ngazwini la kuhle mceke from the primary stages up to the harmonized elections. Yeah, abanikazi besigodlo sikamthokazi bazakhuluma, impopoma izakhuluma. Ngiyakwazi bayansekela kakhulu, nisebenzela bo kuhle. Lokho nisebenzela bo kuhle lama stakeholders yethu wonke. Sesimelele ilanga lomhla ka 9 December ukuthi siye ngqobo. Ngiyalandzela nje futhi lakwaye amawadi ward 1 uyahlekile laye kungena umnumzana ombusiso siso kuward 18, meaning ukuthi yithi and akusoze kwaba lenye icopycat again legitimate CC councillor or candidate emzini wakobulawayo.
Lo ngumnumzana Donald Son Mabutho, owayengumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo engakaxotshiswa ngumnumzana Chabangu, njalo encintisa kuward 9 kubandla le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Chamisa. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga oStudio 7 ekobulawayo. Impi phakathi kweIsrael leHamas esilenyanga iqalisile isibulalise abantu abanenye. Uhlangothi lwezempila kahle eGaza olukhokhelwa yiHamas luthi inani lasebefile empini le selisedlula inkulungwane ezilitshumi lengxenye i-10,500. I-Israel yona ithi inani lalabo abafayo ekuhlaseleni kweHamas e-Israel ledlula inkulungwane lengxenye i-1,400. Kuviki edluleyo amazwe amaningi agoqela iMelika kanye lenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations akhuthaze ukuthi kuke kumiswe impi ukuze kuphathiswe abalimeleyo eGaza kanye lokuthumela usizo kuleso sihlenge. Kodwa i-Israel ithi kufanele kuqale kukhulule abathunjiweyo. Ngalesi sikhathi impi iqhubekela phambili kule nhlanganiso eZimbabwe ezigoqela i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Friends of Palestine kanye leZimbabwe Labour Center esezihlele ukutshengisela ngomgqibelo eHarare zisekela amaPalestina njalo zikhangelele ukuya kupha isicelo sazo kwinhlanganiso yamanyano amazwe omhlaba e-United Nations. Ukuhlaziya lolu daba e-Studio 7 ixoxa lwayeyintathelizindaba edumileyo eZimbabwe njalo engusomabhizimusi eBhilitani umnumzana Bekithemba Mhlanga.
Hayi, into le izahlupha sibili, kodwa into eqakathekileyo ukuthi kumele kube umkhankaso ukufakwe izikhali phansi ukwenzela ukuthi kukhulumeke kuhle indaba le, ngoba nxa izikhali zingakafakwa phansi akukho ukukhuluma okungaba khona. Yiyo indimba yendaba kumele ingani yacubungula okwakathesi.
Ye, sizwe laphana iMelika umphathi ntambo obona udlelana lamanye amazwe umnumzana Blinken esithi yena ngemva kwalimpi akufanelanga ukuthi iGaza ibe ikhokhelwa yiHamas kumbe ikhokhelwa yiIsrael. Lokhu kungabe kusichona?
Hayi, angikholi ukuthi lokho yinto engamenyezelwe ukuthi iyafunakala ukuthi yenziwe eAmerica, ngoba abantu kumele bekhumbule ukubana iHamas ifike kucenta apha eGaza ngemva kokhetho labo khona. Abantu basingisela ukuthi bona iHamas bayifuna kakhulu ukuthi ibe njani, yiyo ekhokhelayo. Yikho nxa kuyukuthi kuzakuba lo nto abantu abathi befuna bekhethe elinye ibandla elingasilo Hamas ukuba likhokhele i-Israel, akube njalo. Kumele sibekwazi ukuthi indikimba yendaba lapha ayisikho ukuthi iGaza Strip ikhokhelwa yiHamas. Indikimba yendaba ukuthi isivumelana esenziwa e-Oslo khonale phakathi kwe-Israel labantu bePalestine, kwavumelana ubona kuzaba la mazwe amabili lapha, kuzaba la mazwe aPalestine, kube njani lokusekelwa kubona Israel ihlale njani ilokuthula. Akwakungasikho sivumelwano sokuthi kuzatshela abanye labantu ukuthi nina lizakhokhelwa ngobani kumbe nina lisoze likhokhele ngobani.
Ye, sibona lapha abantu abaningi beqhubekela phambili besifa, i-UN lamanye amazwe sebekhuthaza ukuthi kuke kumiswe ukulwa ukuze kuphathise abantu abaseGaza, kodwa i-Israel yona isithi ifuna ukuthi kuqale kukhululwe abantu abathunjiweyo. Ukubona njani lokho?
Hayi, lokho vele into okumele siyikhangele ukuthi izakwenza, ngoba nxa kuzothi isikhathi nesinengi ukuthi kungakabili lesivumelwano sokubana kufakwe izikhathi phansi, esinye lesinye ibandla liyabe lisithi hayi ngothi ngitshaye kuze kuthophele ukwenzela ukubana izinqumo zami engizifunayo kumbe ama-demands ami enjani ezwakale. Yikho nxa kuyikuthi into yangikhona ingakabi kahlungu kakhulu kuHamas, nxa into yangikhona ingakabi kahlungu e-Israel, ukuthi kube khona lesivumelwano sakhona sokubana kufakwe izikhathi phansi, kuhlale phansi kukhulume, hayi kuzafuna abadala sibile endlini abayeyonza abangathi banjani abangathi hayi mayuyo bezihlukanisa inkunzi lezo ungunzanithi kukhulunyike indaba leyi izikhali sezifakwe phansi.
Lo ube ngunumzana Bekithemba Mhlanga owayeyintethela izindaba edumileyo eZimbabwe njalo eseqhuba amabhizimusi kwele Bhilitane. Abasakhulayo baseZimbabwe abakunhlelo zentuthuko abazisungula ngoncedo lweMelika bathi ulwazi abalutholiswayo kunhlelo lezi iningi lazo ezabasa eMelika ukuyafunda ukuthi ziphathwa njani khonale, khathesi solubanceda ukuqhuba amabhizimusi lenhlelo zabo kakuhle. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba eseHarare.
Ekhuluma emhlanganweni wamalanga amabili oqhutshwa isigodlo someli weMelika eZimbabwe okuqinisa inhlelo lamabhizimusi abontanga abathola amathuba okuzilolonga obona ngokwethulwa kwemibiko, umnumzana Larry Sosha ukhuthaze abatsha ukuthi bengasabeli khatshana.
My advice is simply don't be afraid.
Inkuthazo yami ukuthi phumani liyesungula imizamo yenu. Imfundiso esiyipha abantu kunhlelo zethu ngeyokuthi ungafuni ukuzilinganisa labanye abakubhizinisi olenzayo, kodwa sebenza okwenelisayo. Ngobuningi obukhona emhlabeni bakhona abakwaziyo ngokwebhizimusi lakho. Ukuthi kunjalo lingancitshani namacebo, ngoba akunanto entsha emhlabeni.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yalabo abangena inhlelo ze-US Embassy ezinjengeMandela Washington Fellowship, umnumzana Ben Ncube, uthi inhlelo lezi sezilethe intuthuko kwabasakhulayo.
Kulabantu abachiyana lapha, kulabalamabhizinisi abo, bakhona abaku-civic space, sibaningi and sichiyene, and ngibona ukuthi abasakhulayo bayenelisa ukuthola lo muntu ongamncedisa in all the sectors, creative space, business, entrepreneurship, impact, wonke ama sectors lawa are covered ngabantu bonke abalapha.
omunye walabo abakade bekulumhlangano umhleli Size Ncube yena uthi ontanga kumele bafunde ukusebenza ngamandla lokuba lesineke ukuze baphumelele.
Abantu abanengabatsha bafundi bangahlayela namhlanje bavuke besiyavuna ukanti akunjalo ukuhlanyela kuthatha isikhathi ungahlanyela kumele uhlakule kumele uqunta amahlamvu kumele ulokhu buyela usiyathelela kuthatha isikhathi ukuvuna njalo awufuni ukwenza wedwa kufuna ukubambisana labanye so ngingakhuthaza intsha ukuthi masingabi lo mhawu nxa sisebenza nxa sibambise nokuba lula ngoba umsebenzi nxa uwandelwe ngabantu usukube lula.
Unkosana Mazibisa odabuka eCholocho eMathebeleland North owathola ithuba lokuya eMelika ngomnyaka ka-2016 uyawuncoma umhlangano wanamuhla.
Nxa ngikhangele iprogramu enjengeyanamuhla yenziwe US Embassy i-alumni ukuthi bahlethe sonke sisuka kumagumbi amane eZimbabwe ngama-programs athiyeneyo abanye i-LVP abesingazani abanye i-AW yabomama abanye yiMandela abanye ukuthi sihlangane bese sisithi nxa sesihlangene phanaphana sesifunda sibonisana ukubana kade lelo khubo olibambileyo ungalicijisa kangakanani ubana lithole liqayindima.
Osakhulayo oloba ingwalo lokufundisa intsha ngezamabhizimusi uThabani Mlilo uthi umhlangano wanamhlanje uqonqosela ukuqhakatheka kokusebenzelana kwabontanga kwezamabhizimusi.
Umbuthano nje uqhakatheke kakhulu ekutheni uyenza abatsha babone indlela ezithineyo zokuthi benze amabhizinisi abo nokwenza ama-projects achiyechiyeneyo lokufunda kulokuhlangana kwemicabango ethiyeneyo njalo kwayenza ukuthi kube lama-solutions amatsha alungiswayo. Sikhuthaza abanye nje abasebenza labatsha ukuthi balungise ama-programs anjengalawa.
Elemelika lilenhlelo eziqondiswe kuntuthuko yabasakhulayo baseZimbabwe ezigoqela olwethe Academy for Women Entrepreneurs, AWE, African Women Entrepreneurship Program, AWEP, Professional Fellows Program, Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders lezinye. Umhlangano wamalanga amabili oqale namhlanje uphela kusasa wenziwa phansi kwesiqoqoqela esikhuthaza ukumanyana kwabontanga ukuze bezithuthukise kanye lezigaba zabo kumbe reconnect for sustainable impact. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguTobias Mutsingwa.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umphathintambo wezobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba umnumzana Anthony Blinken ubike izolo ukuba umango weGaza Strip kakumelanga ube phansi kombuso weHamas loba ele-Israel ngesikhathi impi phakathi kweHamas le-Israel isikwanise inyanga lokhu yaqalisayo. UBlinken wethulela amazwi ekele Japan emhlanganweni wamazwe awe-Group of Seven. Abasemhlanganweni wenhlanganiso yamazwe omhlaba owenzelwe kwele Mogadishu eSomalia owe-UN Global Day on Women Peace Security bavumelene ukuthi ngempela abesifazane badlala indima enkulu ekuletheni ukuzinza emazweni omhlaba. Abesifazane babikwa beyibo abaphatha kuhle izikhundla zobukhokheli kuhulumende, amalunga edale lephalamende lakwezinye inhlangothi zempilo. Amankampani akumsebenzi wezokwenjiwa kwamadayimana emazweni ezwekazi le-Afrika athe gwaqa eVictoria Falls ukuxoxisana ngenhlupho kanye lokudinga amacebo okuthuthukisa lomsebenzi kuleli zwekazi. Unokuthi abadlamini usabela ngempumela yalomhlangano.
Lomhlangano wenziwa ngesikhathi inhlanganiso ezililihlo likaZulu zisithi inzuzo yamadayimani le kumele ihletshunelwe izakhamizi zaleyo ndawo. Zikhala ngesimo sobuyanga iningi elikilo loba lisenzikini yalinotho. Kungalesi sizathu omunye wabasekeli bakamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati esithi emizameni yokuqeda ukufuthelana emsebenzini wokwabelana kwenzuzo ephuma emsebenzini wekwembiwa kwamatshe aligugu elizweni. Uhulumende usephume lohlelo lokuthuthukisa izigaba ngaphansi Company ye Zimbabwe Consolidated Diamond Company.
ZCDC is the second
IZCDC isibeke imali engange 1.2 million ezamela ukuthuthukisa inhlalo kaZulu ngaphansi kohlelo lokwelula kwengalo olwe corporate social responsibility. Ngakho kuzazohlalwa lezakhamizi bephawule inhlelo abazifisa ziqhutshwe ezigabeni zabo.
Ehlaziya ngaleli nyathelo, umnumzana Rejoice Ngwenya omele inhlanganiso ye Coalition for Market and Liberal Solutions uthi inzuzo yemvelo kumele yabelwe uZulu waloma ngokulandelwa isisekelo sombuso, hathi ukuthi kuphathwe angani ikwelulwa kwengalo yosizo.
ECSR gayiso ngesikhiwa iobligation ngumnikelo nje. So kuthi ukuthi khona ama company la ama China la bafanele babekwazi ukuthi izithelo lezi ziyanikezwa abanikazi bemhlabathi, ngoba thina amaZimbabwe asisoze sibe lama mine eChina lapho sithatha khona into lezi.
Umnumzana Shamiso Mthisi wenhlanganiso yamagqwetha amele ilungelo likaZulu eZimbabwe Environmental Lawyers Association utshele inkokheli zezwekazi le-Afrika ukuba izakhamizi eziningi sezihluthenelwe ilungelo ngamankampani akumsebenzi wokwemba engakhangeli ukuthuthukisa lezo zigaba.
Sifuna amadayimana la abe lenzuzo kuzizalwane zelizwe, njalo sifuna akhuphule ingcebethu kahulumende ngezomnotho uzwekazi lonke le-Afrika. Inguquko le siyifuna ngezenzo.
Lokhu kugcizelelwe ngongwenya othi leli lizwe lisese iRhodesia kulamankampani afana labo Rio Tinto, Shamva Mines, Scottsdale lamanye ayethuthukisa indawo ayesebenzela kizo.
Ama company la ayisakha amadolobho bese belungisa imigwaqo isakha imigwaqo kulezi bhedlela lezikolo, ikho lapho sakhulela khona phela thina eShuruk ngale labo wonke. Imithetho yowemba le eRhodesia yayiqinile kakhulu, yayiqinisa ilungelo lezakhamizi ezikhona.
Kunje izakhamizi zeWange eDinde zidonselana intambo lohulumende ngemva kokunikezwa kwemvumo yenye yenkampani yakwele China ehlose ukwemba amalahle. Ngakho ke zithi uhulumende kumele aziphe amaphepha elungelo lokuhlala ama-title deeds ukuze bengasuswa nje mahlayana, njengalokhu kuqhubekela phambili kusenzakala kwezinye izigaba ezinjengeManicaland. Echasisa ngendikimba lomhlangano osungulwe ngomvulo ucitshwa ngolesihlanu, umongameli weWorld Diamond Council unkosikazi Ferrel Zeroy uthi bazololana ingqondo.
Sikubona kubalulekile ukuthana lapha sizololonga ngezokwembiwa kwamadayima. Inhloso yethu kanye lokuphawulwa imithetho sisekelo esibona ingahambelana lesikwenzayo.
Emhlanganweni lo, uhulumende uveze ukuba useqalile ukwakha isikolo sokufundisa abatsha ngomsebenzi wokwemba eMutare. Kodwa inhlanganiso yezimela amalungelo kaZulu zikhala ngokuthi uhulumende uthembisa abantu izulu lomhlaba, okugoqela uhlelo lokubakhela imizi emitsha elemfanelo yonke yolungelo kulabo abasusa emhlabathini wabokhokho sekusembiwa amatshe aligugu okufana lesemarange. Kodwa kuze kube lalamuhla lokhu kwakukafezeki ngokugcweleyo. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Good Live Talk kuhlelo Diaspora Forum. Namhlanje sikhangela umhlangano wensuku ezimbili owenziwa ngabasakhulayo baseZimbabwe abakunhlelo zentuthuko lamabhizimusi abawasungula bephathiswa yiMelika. Singakagqibi uhlelo lanamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Ibandla le-CCC seliphanyeke emthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court udaba lokuphikisa isinqumo se-High Court. Silugqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje oluvalelisayo udaba kaNcube. Liyenelisa ukuthi libe lisixhuma njalo ku-email ku-studio7@voanews.com kumbe ukusithumela umlayezo kunombolo ezithi 1202-465-0318. Liyenelisa njalo ukuqhubekela phambili lisizwa indaba zethu ebulenjini ku-www.voandebele.com kumbe ukusixhuma njalo lilalele kuhlelo olulandelayo olwe-Live Talk olulandelayo ngesikhathi sika 8 ntambama oluzabe lukhona ku-VOA Ndebele. Olivalelisayo ngutabo kaNcube City lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.